So we seek a descender of VOA in Debele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 19 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court.
Kwese ukusenzwa ngumabhiza ilokhuyana ukuthi usesenza i-damage control.
Ibandla le-MTC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidale le-High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF.
Bakhona abelokhu belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi akhuphe iqiniso ngoko.
Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi kokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe, njalo lilokhe lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo.
Thina kulethi bandla ku-MTC akula muntu osuka kithi esiyajoyina i-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokukhutshwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court. Umbiko lo osayinwe ngumabhalane wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza ubuchiyene kakhulu lombiko wethulwe ngumphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi yena ochothoze abahluli abethule isinqumo lesi esithi basetshenziswa izitha zeZimbabwe. UZiyambi ucothozwe ngabantu abaningi phezu kwamazwi la, kanti la magqwetha lawo acine elobela enkantolo esithi kumele abanjwe ngecala lokweyisa imithethwandaba i-contempt. Kodwa kumbiko wayizolo, unkosikazi Mabhiza uthe bayayihlonipha kakhulu imithethwandaba kungelani lokuthi bavumelana nesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Kungelani lokuthi abavumelani lesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuthiwa nguZiyambi Ziyambi kufuze sikuzwisise kanje. UZiyambi ubengakhulumi labantu, ubekhuluma lamalunga ezano, ube-activator i-membership yankona. Asiyonto entsha, ungakhumbula ngesikhathi seland invasion u-Anton Gubay izitatimenti ezinje zafakwa kuyabe sokumobilayizwa i-political constituency. Sesingathola uma kuyukuthi kwenzakale lokhu soku abantu bezano sebesiyagide enkantolo, ngoba i-politician ma ikhuluma okokuqala kayikhulumi okomthetho, ikhuluma ukumobilayiza nokunikeza intshukuntshu kubalandeli bayo. Kwesokusenzwa ngumabhiza ilokhuyana ukuthi usesenza i-damage control okuyinhlala yenza ukuthi i-political leadership iyanikeza i-political direction laba sebebuya belolonga, kodwa ekugcineni okujayela ukuthiwo i-political leadership kuyaphuma. So mbona ngazathi okuthiwo nguZiyambi yiyo i-political belief yezana, then okuthiwo ngumabhiza yilokhuyana okuthiwa umhlaba ubusungathi uhulumende uya interfere, uhulumende uya undermine i-judiciary. So bekufuze ukuthi etholakale la sengani uyapolisha uyalolonga inkulumo.
Ingcweti kwezemithetho zithi kukhanya olodubo olukhulu kakhulu lapha, ngoba abahluleli ve-constitutional court labe-supreme court abayibo abamele bahluze isicelo sikahulumende sokuphikisa lesi sinqumo olabo bangomamangalelwa babotshisiwe kulolu daba lukamalaba. Ngakho akusoze kwenzeke ukuthi babe yibo abahluza lolu daba. Ubona kuhamba njani khonapho?
Akukho engukhangelele, akukho okungamangalisa ukuthi ama-judges wona la asayithwayo atholakale eseyibambile leyo ndaba, ngoba leli lizwe okokuqala yipolitiki. So ipolitiki, as long as ama-political objectives awo bengafeza ngokuthi wona la ama-judges afakiweyo kumbeni aqanjwayo ayeluzwa lolu daba ukuze afeza i-interest yabo, akula problem. Ngoba alubana sililizwe elilabantu abalenhloni, umuntu wokuqala odakuvuza ukuthi vele sekubeke kucace kumongameli ngu-Attorney General laye ubaba uMalaba. Ubaba uMalaba akasuye umuntu ongaphatheka entweni elihlazo lokuthi yena eyi-judicial officer ayitholakale enguye oncedisana lomongameli ukurepha isisekelo. Ngodakuvuza ukuthi hayi lapha kokheli lokhu akusoze kwenze, kodwa hayi ngokwenyama langokufisa ilokho zenu uyaphatheka kukho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje siqoqe lomsekelo wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi ibandla lakhe lithi isinqumo esasithethwe esathathwa lidale le High Court sasifanele, njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omantshi labahluli abelame kubandla leZANU-PF.
Singabala uchapter 8 kweConstitution yeZimbabwe, ikhuluma kakhulu ngama-courts lama-judges esithi ngesikhiwa the judiciary of the court. Singehlango sibe ku-section 164 sibona ukuthi kule muca obhaliweyo okuthiwa independence of the judiciary, ukuzimela kwamajaji engalahlangothi. Ngizacela ukubala ngesikhiwa ngikumtshela u-section 1 lo subsection 1 lo subsection 2 over 164. The courts are independent and are subject only to this constitution and the law, which they must apply impartially, expeditiously, and without fear, favor, or prejudice. Lapha kuthi amakhothi azimele, awatshelwa ngomunye umuntu abakwenzayo. Bona bazimele mpo, bakhangele iconstitution ukuthi ibagweba isithini, hatshi ukuqondiswa nguminister mbe ngupresident mbe i-political party ethile. Amakhotho eZimbabwe kuthiwa azimele. Kodwa namhlanje siyabona uminister uZiyambe sesithi amakhotho athengwe ngabantu be-West, kanti isikhathi sonke sihlala sikhala sisithi amakhotho acindezelwa yiZANU-PF. Mahlabe Zulu, kuliqiniso lathi siyatsho ukuthi amakhotho la asecindezelwe izano esithi izikhothamati zezano.
Kodwa lani njengamabandla aphikisayo liyalikhale ngabo magistrate labahluli lesithi bale basekela uhlangothi olukahulumende, pho manje kuyini osekuguqukile?
Hathi bo ayisibo bonke, bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqungisibindi akhupha iqiniso uqoqo. Kodwa iningi bathi phela Zonela Mvunye angithi sifuna ukufasibili ukuthi izano isiphelelwe ngumphako, nampo se abasafuni ukuvuma ukulandela okuvela kwayo, abasafuni ukuthi khonokho ekubonwe yi-High Court sekuthiwa abantu amajaji la athengwe yi-West. Kambe inyoni elomkhalelo wayo bangaconta imali bathi ngamasanction. Namhlanje ikhothi sisithi izinto ezenziwe eParliament besipha amandla uPresident Mnangagwa, amakhothi ihamba yanqaba engakasayini, kwahle wavuka esayinile mhlanokho iSenate isipase umthetho lonxele. Khonokuyani ukuthi waphonga uhamba ngesivunguzane siyavuka esayina, wayebalekelani? Wayebalekela ukuthi into eyenzayo kayisiyo. Yikho ngokubona kwethu sibona ngani kuzaba lengqabangqoza esithi constitutional crisis sizasela amajaji sizasela umthetho kugcine sokubusa ngenduku amasotsha into abayifunayo ngoba okwamanje bangazi baaphile ngubani oza hluza lelicala ngoba amajaji wonke lawo athiwa alesandla esingalunganga ubaba umnankako sizahamba edinga abangani bakhe ama retired judges sebayapointe ukuthi bezwe iappeal obvious laba bantu bahle babuye bathi i high court iphambanisile
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo lezano PF lithi liphakathi kokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo eliqala ngokuwahlolisisa kwenzela ukuthi ahambelana lembono yalo na abanye besiwa esikolo sokufundiswa ngenhloso yebandla lezano PF isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Obhedi Mpofu izolo ubonakale emfanekisweni kumaphephandaba kanye lesemsakazweni kahulumende elabantu abangamachumi amabili lambili 22 elupane ababikwa bevele kumabandla aphikisayo besiya kwelezano PF kodwa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance eMathabeleland North umnumzana Mhloni Pheni Ncube uthi lelakhe ibandla liyabathola abavela kwamanye amabandla njalo seliqinise emkhankaso yokhetho lisebenzisa ingatsha ze-Constituency Coordinating Committee ezincedisa kuhlelo lokubhalisela ukuvota ezigabeni olwe-polling station-based branches. Asizweni umnumzana Ncube exoxa losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Hayi izano PF vele ilibandla elinjalo thina kulethi bandla ku MDC akula muntu osuka kithi esiyajoyina izano PF asika kuboni lokho njalo azakathi kubona thina sikubona kuphela ngabantu abasebe kuya kithi lizakhumbula ukuthi ke sithethe sekhethweni luka 2018 ibandla lethu belehlukene abanye belandele umakhuphe bonke labana abantu ababe kumakhuphe ngabantu asebebuyile kithi labanye abantu ababe vele bezihlalele nje bengasathandi into zepolitiki ngabantu asebebuyile kithi even laba abantu abasuka kuzani PF bayabuya kithi esesisamukela abantu abaningi thina singeke sikukhulume besihlabele njengayo izani PF izani PF vele kungumthetho wayo ukuthi iyaqamba amanga abantu bazaba kwazi ukuthi ngesikhathi sama distance abantu bebeza amawonelana abantu beguqura wondi babezigqokisa amanye ama-combat bethi baya ebusuku bebuye bethi thina singama-distant emini sebebuya sebengamasotsha sithi lapha ebusuku bekulama-distant bechaya abantu beqamba amanga vele yiyo nje indlela izane PF ephila ngayo thina konke lokhu asikwazi
kodwa amalungiselelo enu njengebandla awokhetho oluzayo anjani abantu babhalisela ile ukuvota liyayiqhuba yini imihlangano lakho konke nje kumbe libhekanele ezinye ingxaki
amalungiselelo okhetho asekithi asesezingeni eliphezulu kakhulu kathesi thina njenge-MDC silohlelo lethu esilibiza sithi yi-branch formation esizithi thina yi-polling station based branches yikho kathesi esibhizi ngakho esikwenzayo njenge-MDC ku-ground esithi thina yi-constituency coordinating ama-constituency coordinating committees abhizi ku-ground ebumba ama-branches esebenza le province abantu bayalwamukela kakhulu lolo hlelo njalo vele sebezimisela kakhulu ukuthi ukhetho ngaya luyenzakala uma kungenzakala ukuthi ukhetho lokusasa thina vele sesiredi njalo abantu sebezimisela ukuthi bethi sinqobe ngoba sebezimisela ukuthi bevotele elethu ibandla ngoba bathi hayi ukuhlupheka lokho abasebehlupheke ngakho kukhulu kakhulu njalo ke bathi hayi ibandla kuphela abangalivotela yi-MDC Alliance izanu PF bathi abantu sebedinile ngayo ngoba izani PF siyakwazi ukuthi libandla elihlala likhuluma amangala lithi lizakwenza lokho thina njenge MTC sithi bathi bazakwenza lokho bepromise abantu ukuthi bazakwenza lokho kabakwenze ngalesi sikhathi njengoba kuyiba basembusweni.
Lo ngumnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance esigabeni seMathebeleland and North, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Lesempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abangamachumi amabili lantathu 23 babanjwe igciwane le-coronavirus, kutsho lolu gatsha kumanani akhutshwe izolo. Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selize ledlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,579. Kwabatholakale belegciwane le-coronavirus, iningi labo ngabakobulawayo abalichumi lanye 11, kuthi ezinye izigaba zaba labanye abalutshwana.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokuqhamuka emkhuhlane wesihudo njalo kobulawayo elokitshini lemganwini osekulabantu abangamachumi amahlanu abahlaselweyo. Kunyanga ezilichumi ezedlule kuke kwaqhamuka uhudo njalo kuleli lokitshi kunye lamanye abalisa emzilikazi Country Park, Luveve lamanye okwaze kwabhubha abantu abalichumi lantathu. Umsakazo weya FM ulodaba lokuthi kuleziphathamandla zedolobho le-Chinoyi ezintathu ezibotshwe ngamapholisa ogatsha olulwisana lenkohlakalo olwezakha. Ababotshiweyo laba ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Tinoda Mugudu, umqondisi wogatsha lwezindlu umnumzana Nhlanhla Ngwenya, lomanjinela wedolobho umnumzana Dominic Mapwashike. Iphephandaba lobulembu elesite lithi amakansila edolobho le-Victoria Falls asikhethe umnumzana Kholwane Mangena ukuthi abe ngusibalukhulu wedolobho kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Roni Dube. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salwanani Studio 7 labalaleli ngukhethwe bebe ngikhuluma ngisagaboroni Botswana. Hi, sibili kuyamangalisa ngendlela umnanga kwa ongelanembeza ngakhona. Nenhloni sibili labantu bezanu abalazo. Khathesi bayangena elupani kubomathebhelele bathi bacela usekelo. Elupani lapha thina sisezikolo khona egwamba laphana besihamba kwelanga sithi sidlala egangeni sivumbulule amathambo okukhanyayo ukuthi ngabantu ababephunga ukubulawa bephoselwa nje. Kodwa abalala nembeza bayehluleka ukuthi belungise lokho kodwa banaso isifindi soku kuleziyana indawo bathi becela usekelo. Mina ngicela nje lisibuzele abantu bezihambi nayo umnango wakho ukuthi kathi usekelo alucela emathebhelelendi, ulucela emathanjeni yini kumbe ucela usekelo emangcwabeni? Ngangimkhangele ngerali yakhe eyokucina ethi silapho esomhlolo primary, esomhlolo khonapho adeclare khona igugurawundi kwahle kwafa abantu abangu-40 same day ngo-1993 kodwa uyama khona phana uthi ucela usekelo. Hhayi, thina sicelani ubabalo akabe lo nembezo akasabange ekwazi ukuthi isihlahla asikhohlwa, njalo yena nxa elihloko eselikhohliwe akwazi ukuthi isihlahla akasikhohlwa. Amathambo lana lokho ekhangela ukuthi yena alungiseni uyacela usekelwe emangcwabeni.
Salbonani livuka njani Studio 7. Studio 7 lomthwakazi. Madoda akithi kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi umuntu angayenza crossover from kumthwakazi esiya kuzana uPF kuyinto ebuhlungu kakhulu esizweni sikamthwakazi ukuthi sizwe into efana nale. Kodwa nje into ekhona ukuthi abantu laba esithi basinelela laba ngabantu abale interest lezikhwama zabo nabalani labantu. Ungakhangela unanzelela ukuthi kathesi sinje esizweni sikamthwakazi sizama ukulwisana lokukhipha into eyachiya ihlanyelwe yigugura hundi. Kodwa abanye uyamfica umuntu sebuyela kuzala uPF eyiyo eyabanga ukuthi kona izame ukubhubhisa isizwe sesiNdebele nxa singani siyabuchasisa kuhle. Ungakhangela from kuma 80s i-railway line yasuka eHarare lapho kulezintaba khona bayenza yayophenduka eGweru ukuze ingayingena kobulawayo kuyindlela yenkethabo yechabi yona leyo. Taking people from resettlement from abantu from emashonaland bebasemathebheleland injongo yabo yokwakuyikuneutralize ulimi lwesiNdebele ukuthi lungabi khona. Ungakhayela kathi esivini umuntu angasuka eHarare ayisebenzela kobulawayo ngenelisi njalo kathani ukuthi afunde isiNdebele ufuna abantu bakhona ngapho bakhulume ulimi lesiShona njengaye. It's part of Gukurahundi. Ungakhayela ku-ZBC iNews ngesikhathi sikaSmith kanye kudala iNews zaziqala ngesiNdebele ekuseni emini after 12 kuyeqala ezisishona kathesi nxa eGukurahundi iyangenayo babisela phansi ulimi lwesiNdebele iNews eziqalisa ngesiShona throughout kuze kungena futhi lakanye futhi into leyo yangena kustudio 7. Studio 7 yenza iNews ngabili ntambama lekuseni. Ekuseni baqala ngeNews esishona ntambama baqale ngeNews esishona. It's part of Gukurahundi yona leyo kutshengisa inkethabo echali ukuthi kulo mhlobo owodwa oqakathekiswayo kwele Zimbabwe. So kunzima ukuthi khona umuntu angacrossa from evandleni la umthwakazi ebuyela back to ZANU PF athi kulento enhle. Lokho okwenzakalayo ukuthi uthi kakuboni yini madoda kade wasa sokusile amakomrade athi sibe gangeni bakha umdulo othiwa kusokusile sokusile maNdebele kaloku abanye lokho besacimeza kuhamba njani. Hayi ngiyabonga ngusibande ezonde ekhwekhwe. Thanks.
Ngivuka njani basakazi bakithi Studio 7 labalaleli abahle. Okhuluma uThemba from Cholocho. Ngiphendule leya ndoda ebilo mbuzo ukuthi why kungavunyelwa i-diaspora vote ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe. Wena mfowethu ubona nje kungavunyelwa ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe kuyikuthi vele izanu iyabona vele ukuthi 100% of abantu abaku-diaspora abangaphandle kwelizwe vele kabayifuni. Iyakwazi khona ukuthi ayisho ukuthi kayikwazi. Iyakwazi. That's why ngeke ivume vele ukuthi thina singaphandle sivume. Yabo yiko ke izasebenza ke abantu abanjengoba kugawula abayizikhotha amade zezani ukuthi bekhohlisa abantu bakithi lokho bekhuluma nje into engekho kodwa bebhekile ukuthi into vela ngeke zavazanye zakala zaba right ezweni lakithi kakhulu ukuthi emhlukuleni waseMandebeleni ngisho wona umgwaqolo lo osuke etshola ukuthi uyakusiphepha imali okusaphethe izalo nje silibale ukuthi uwafowalunga ngisho wona lo osetshola from Bulawayo ekulongoma kusele zami in power asikhohlweni bafowethu ukuthi wavuka something bazo lokho bekhuluma nje ubaba ugawula ukuthi iqiniso bayalazi into nje abayazi ngqo ukuthi into abayenza yini.
Salibonani Studio 7. Hayi, shale dabeni ngadikhathi. Mina kwela miside bantu wakithi ngithanda ukubonisa abantu wakithi abakumthwakazi ukuthi njengoba imthwakazi ngiyakwamthwakazi, kumele ikhuliswe yithi abathwakazi kuqala. Andibani zabona ngabe zizwe ukuthi right. Lapho yenza phana ama mistake yithi uma siyibonise khona, hayi kuyihleka. Abantu bakhe bathanda ukuthi ubu, kwalo ukuthi ubrokwa uma isibale nenkinga, ngiyamhleka instead ukumbonise. Mina into engathanda ukuyitshela umholi wemthwakazi public party uNkonzi Moyo ukuthi mfowethu kukhulwa kanjalo kupolitics. Kuhlala egangeni kuzawugqinisa, kuzakwenza ukuthi wele mkhondo eminye eserious. Ungakungakwethusi bonke abantu ababaholi bathwale nzima ukuze bephumelele. So nawe ungakwethusi ungapheli imoya labethwakazi nabalandeli bomthwakazi bengapheli imoya. Khulwa kanjalo kupolitiki. Zibuze ukuthi MDC zibe labalandeli abaningi engakoqala nje yadoza nzima that's why utshangela lawo babechaywe belimazwe bafaka amandlela. Nawe lokhu kuyakukhulisa mfowethu ungayethuki. Zama kodwa ukuthi ukhonekthane labathwakazi uzwe abakufunayo ephathi labakufuniyo abantu babakini abakwamthwakazi. Uzawe inhlobo lizakhula. Abahleka ubeke behleka abaphuma njalo nalowo ophumile undoda. Umekele njalo ngoba ngeke ubemazi ukuthi So, now, Chela Ludaba, the entering show with the opumile, Umkale, make an engine, Moba, Toya is invalid in Pikem, Bulia, Gulepambi. So, Molim loses carrying in the Chela, but Chakulamba, Chakuangu, Chakuda, Chakupanda, so Angelo, the cleaner, Kubeka Pambi, Zobona, Yuya Pambi, Yapambi, 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 Yap
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla laze layafika kumanani elagcina ngawo kwinyanga ezilitshumi lane ezedluleyo. Ababhubhe nge-COVID-19 kuviki edluleyo bedlula inkulungwane ezine 4165, okulinani eliphansi kakhulu kusukela ngenyanga kaMbimbitho. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Melika sebeyisilinganiso esingamachumi afika phose amathathu ekhulwini 37%. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ye, lapha eTexas njengoba sisho ukuthi kuzima ukuthi uyibone i-corona ngokwayo ukuthi izinga layo lingaphi, ngoba abona babayiba abaphethe umthetho bayabe bengathi abafuni ukuthi kwazakale. Kodwa ke nxa ulalela nje izibhedlela lapha kusehla kusiza ngapha ngaphansi, hayi iyehla lokho abantu bazimuka baya kuma vaccines. Sekungathi abaningi bahlatshiwe abantu ukwedlula abangahlatshwanga.
Baba Mthombeni, siyabona ukubana abantwana abaleminyaka elithumi lambili kusiya kwelithumi lanhlanu labo sebehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Ubona ngani lokhu kuzaphathisa na emzameni yokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19?
Ngazo kuthiwa abantwana bahlatshwe, kuzabazima ngokufanayo, ngoba nxa kuyikuthi abadala abakukholwa khona lokho okwezijekiseni, abantwana bazahlatshwa njani? Abasoze baye kuyahlatshwa, ngoba abadala yibo bekumele bathutshise abantwana ukuthi bahlatshwe. Manje bona abadala bakhona bavele kabakholwa khonapho ukuthi kufanele ukuthi abantu bahlatshwe. Lokho ebesithi yi-hoax leyo, akulanto okuthiwa yi-coronavirus. So ke umumo wakhona uzima ngayona leyo ndlela, ngaphandle kokuthi engxenye laba abantwana sebekhulile abasekuma high schools kusiya phezulu sebezenzela ukucabanga kwabo ukuthi bafuna, ikakhulu laba abazabe beku-sports ndawo lento lezi ezinye ezinjalo, bazafuna bona ukuthi bahlatshwe abantwana.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, besikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa ingavumelani nokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba umholi wabahluli yi-High Court. Ibandla le-MTC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidale le-High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omantshi labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF. Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi kokukhankasela ukhetho oluzayo oluka-2023 kuzigaba zonke zelizwe, njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo ngu-Chris Gande. ngisithi asidibaneni kusasa. Kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.